Ukutshengisela kwethu kwanamhlanje besikhonona ngokuthi ilungile lezemfundo, i-right to education kalinanzwa eZimbabwe. Nganxa sikhangelela ukuthi khona uhulumende weZimbabwe wenza izivumelwano eziningi, izivumelwano zemhlaba wonke jikelele zintathu. So kubuya isisekelo sombuso weZimbabwe sikhuluma nge-free compulsory primary education. Zonke lezi zinto kazinanzwa. Sasesicabanga ukuthi khona sokuyisikhathi ukuthi siyetheswe, sinikeze back uhulumende umlando wakuthi afundise abantwana, ngoba singananzela i-government yeZimbabwe umlando ofundisa abantwana isithethe wonke ebazalini. Abazali babhadala i-school fees.
Silethemba, wena ubona njani ama-demonstrations lawa?
Mina ama-demonstrations lawa ngibona engani they are really putting i-pressure ku-government ukuthi a-responded to ama-needs abantu. Laloba nje khathesi engakatshengiseli isifiso sokuthi agcwalise izifiso zabantu lezithembiso azenzayo ngesikhathi sokhetho luka-2013. Singakhangela namuhla bembonaka kuthiwa amapholisa e-Bed Bridge ngale atshintshwa ngendaba ye-corruption. Kodwa ngelinye ilihlo bengikhangelisa ukuthi amapholisa ehluleka ukumisa ama-demonstrations ayekhona ngoJulayi laphana. So yi-pressure yona leyo yi-sign yokuthi i-government is bending to i-pressure yama-demonstrations ayenziwayo yona lawa. Laloba nje wona engani a-concentrated kakhulu e-Harare. Kodwa kuyakhanya ukuthi hayi iphinchi bayayizwa kakhulu.
Wena Mahlangu, kunhlanganiso yenu yeHoza belokhu litshengisela isikhathi eside, libona ngani kuba lobubelo na? Bayezwa yini ukutshengisela kwenu?
Bayezwa sibili ukutshengisela kwethu lanxa nje khonokho okuthiwa ngoSethemba ukuthi khona baphuza ukugcwalisela, baphuza ukwenza, kodwa siyakhona ukuthi lapha umfutho bawufilile seli-pressure bayizile. Ngani ngoba ngananzile izinto eziningi esikhala ngazo, uyathola ukuthi lanxa bengakhulumanga ukuthi sesisenza, so uyathola ukuthi sekunokuzithiba mbijani. Singananzela kakhulukazi singakhala ngoJulayi laphana kuzokutshengiselwe, ngo-6 July kuzokutshengiselwe i-stay away, abantu bahlala ezindlini. Sasikhonana kakhulukazi ngokuthi kule abamthova bayathathelwa izimali, ama-roadblock asenganeno kathesi aseyehlile. Singakhangela futhi ngokuthi obulawayo satshengisela sithatha futhi ama-prepaid meters, i-council yakobulawo yahlala yakumisa. So kunye kuyazwakala, wabone ngezenzo ukuthi hayi sokunganeno. Ungananzela njengenhlanganiso yokuzalo sithe sicasa ukutshengisela kubo-2004-2005 besitshaywa kakhulukazi ngamapholisa. Sekumele ukuthi sihambe siyetshengisela siphelethe ugwalo olukhuluma nge-police brutality, sahamba i-Southampton, sahamba i-Central, sitagete bona ngokwabo.
Kodwa ke phela engubonayo kumbe thina abaphandle kwelizwe sibona ngani ukutshengisela kwangalezi nsuku kwalumnyaka kumbe sithi ophelileyo, sibona ngani kwenzakala kakhulu ngaseHarare kumbe kuvelela ngaseHarare kuzochithekela kukobulawayo. Kuyini okwenza sibe nomcabango njalo? Abantu bakobulawayo kabafuni bona ukutshengisela.
Mina ngibona ngani ukuthi ukutshengisela okwenzakala khathesi kuningi kakhulu eHarare kubangwa ukuthi izinto eziningi zi-headquartered khona ngale eHarare. So ukuthi ukutshengisela kwangikhona kube le mpumela ekhanyayo, kuyamele nxa ukuthi sithagethe i-Ministry ye-Finance kobulawayo ayikho lapha i-HQ ye-Finance, kuzamele kumatshwe kuyiwe khona ngale lapho kule-headquarter yakhona. Kodwa ngokubona kwami ngabe kuthiwa izinto zi-decentraliziwe, ngabe ama-demonstrations lawo ascattered all over the country, not ukuthi ebe concentrated only eHarare khona ngale. Imbangela yakho ikhonokho ukuthi konke ku-headquartered khona ngale, babambe zonke izinto khona ngale, yikho kama-demonstrations angikhona esanda khona ngale kakhulu.
Kodwa phela singakhangela kule eyenziwe e-Bite Bridge, kuqhamuke ingxabangxoza khona ngale ngoba beyalisiwe ukungena le zinto zabo, bahle baqalisa ama-demonstrations khona ngale. Kusinika imicabango ukuthi engxenye abantu bakobulawayo bafuna ukugoqa izandla.
Akunjalo ukuthi abantu bakobulawayo bafuna ukugoqa izandla, ngananzela kobulawayo bathatha isikhathi sabantu ukuthi wena babele ishu ukuthi wena udaba lolu yilo sibe lusenhlizeni zabo ezibafuthelayo. Ungananzela njengakobulawayo ama-demonstrations singasakhulumi ngewoza, iwoza ngihlala itshengisela, kodwa singazingakhala nxa sesihlangene la maye ama-civics, ungaba le daba oluthinta abantu sibili, uyabuthola ukuthi bahlokoma kukhulunywe ngelizwi linye. Singananzela udaba lwamanzi engingakhuluma ngalo kobulawayo, sinanzele futhi ukuthi uleyi demonstration esakaza yenza singabantu bakobulawayo udaba lwalusithindile ukuthi ubandlululo likamongameli umgabe ekhuluma ngokuthi khona amakhala angakafundanga yikho egcwele South Africa ezigange lokho kwahlokomisa abantu so abantu bangapha kobulawayo kule daba bakhangela udaba ukuthi yiluphi udaba sibile sifungena ngalo yiluphi sibe lusithinta kakhulu imphinde mvumela noSethemba futhi kwamani ukuthi khona okunye okwenza kuba nzima yokuthi khona uyathola ukuthi khona yonke into iseHarare njengalamuhla besifuna ukutshengisela thina sisiyebona uMinister of Education kodwa sigcine sesiyabona uResident Minister esithemba ukuthi uyathatha elizwethu alihambise khona ngale
ikho-ke lonke vele liyavumelana ukuthi udubo olukhona lapha yi-devolution
ye i-devolution
ye i-devolution okunye uyabona ukuthi PJ mina ngiphinde ngicabange ngithi isikhathi esiningi into zenziwe eHarare ziphinde zonakalele khona ngale zingakafiki kithi ngaphandi so ngenye indlela ngiyake ngibone ngantho abantu bakobulawayo balokungani abaphatheki kakhulu endabeni zonezo ezokutshengisela ngapha kobulawayo ngenxa yokuthi baya besithi anithi vele bazenzele imesi yona le aphinde bayilungise bodwa njengoba bekwenzele khona ngale bakulungise bekhona ngale ngoba vele bebesinga-involvanga ekuqaleni lapho bebumba khona lokhu ade bekwenza
ngimbona abanye vele kwezinye inkundla besithi hhayi ngezinto izinto zeHarare lezi thina sathi sibulawa lapha ngegugurawundi abantu bonke bazithulela yikho-ke kathesi okwenzakalayo kabayenzi khona ngale
yikho ngisitsho ngisithi bayenza izinto ziyabunjwa khonale zivumelwane kuseHarare kucatshelwe nangithi xa sokukubi futhi kodwa ku-affektha thina sonke nxa labo khona le Harare sebesola sokutshayana sokujamuka sesisithi abajamuke batshayane kulungise kukhona ngale ngoba kulapho kuwonakale khona kulapho ephekwe khona imbuza vele thina singafakwanga phakathi njengoba la ngogugurawundi kwakuthule kuthiwe zwila khathi sabanye bayala ukuthi yayenzakala